sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-25 Ntulikazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, imali yegolide ethiwa yimosti oyalunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Ingcwethi zithi ukunqoba kukhetho lwama-by-elections okwenziwe ibandla le-Citizens Coalition for Change kuza kwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo.
Udaba lolu olwama-structures baba yena udaba oluhluphayo ngoba kukhulunywa ngomthetho. Kodwa-ke ebantwini ngokwakho abantu kabalani lakho, abantu bakhangelele umuntu wabo ababemfuna.
Kambe uhulumende kuza kuphani amaChina okuthiwa yiwo azayakha amadamu eZimbabwe alithumi lambili.
Umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisukukusikolisa indumba, izinkwa, izicathulo, lani lani lezigqoko zamabhele. Umsebenzi wabantu esabakhethayo yikuthi lokho kuthiwa bayeholder i-government accountable.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ulandula ukuthi udonselana amandla lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ethiwa yimosi oyathunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Imali le engasoze isetshenziswe ukuthenga ezitolo izathengiswa ngentengo yegolide womkambo womhlaba jikelele. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamachumi ayithoba minwembili 180. Izathengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Zithi ukunqoba kukhetho lwama-by-elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuyona le mpelaviki kuza kwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe kukhetho luka-Ward 16 eChipinge laku-Ward 5 eKariba. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa utshayele ihlombe amalunga ebandla lakhe anqobileyo esithi benze lokhu bengela ngitsho ugwaliba olulodwa lemali yokukhankasa. Lokhu kwenzakala kulokuphikisana ukuthi leli bandla libumbe ingatsha ama-structures na elawadiliza phambilini kokulahla ibizo elithi MDC Alliance. Abanye bathi ukungabi lengatsha kuzabangela ukuthi linqotshwe kukhetho. Kodwa abanye abacumungela izombusazwe abafana lomnumzana Rejoice Ngwenya bathi ingatsha azincedi ngalutho. Sixoxe locumungela izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engunanzelelayo baba Gande ukuthi khona ama-wards wonke lawa abevele ngawe MDC yona leyatshintshayo yabayi-CC. So lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu bakulesiya sigaba kusho ukuthi balokhe besayilandela i-opposition. Njalo nje kusho ukuthi khona bona balokhu belengqondo yabo vele benayo njalo besazi lokho abafuna ukuthi ngabe kungaba ngumphumela. Nxa ngibona yeah empeleni ngo-2023 ngibabona futhi bewina ngoba bakumaintainile lokho. Kodwa engunanzelela njalo futhi ukuthi khona njengoba nasokunje ukuthi izano la esokumele ukuthi isebenze nzima sibili kakhulu ukuthi khona iyenelise ukuthi convince abantu bakuleyana indawo. So yikho engunanzelelayo kodwa ngiyananzelela athi ukuthi umumo wona ngwawo vele anti uyayikhankasela yona
kule daba oluhluphayo lezinsuku kubandla le-CCC olokuthi ibandla leli alila ngatsha kumbe ama-structures. Pho manje nxa benqoba kukhetho kanje kutshengisa ukuthi ama-structures akhona la awalancedo na ngokubona kwakho?
Iye, udaba lolu olwama-structures baba, ye ludaba oluhluphayo ngoba kukhulunywa ngomthetho. Kodwa-ke ebantwini ngokwakho abantu kabalani lakho, abantu bakhangelele umuntu wabo bemfuyo. So ke ngendaba yomthetho ngiyabona kuphikiswana ngomthetho, kodwa umkakhulukazi umthetho isikhathi esiningi kayisiyo into egoqa abantu. Abantu bona bavele bayazigoqa. Yikubona ukuthi lakathesi loba lo engasakhankasanga esebenzisa ingatsha zebandla lakhe esingathi ngama-structures ngesilungu, akuvele nje khona akutsho lutho ebantwini ngoba abantu bona babe bemazi umuntu wabo abavele behamba laye. Phela laba bama-structures anti babe besenzela ukuthi nje bathi coordinate abantu babo bakwazi ukuthi khona njengoba nasilakho u-structure yethu sile 20 kusho ukuthi o-rex sesile 20 votes. Kodwa lapha kathesi abantu bona laba nxa ubakhangele uyabona ukuthi khona bona balandela into yabo, abalandeli amabhuku, abalandeli umthetho kodwa balandela umuntu wabo abamfunayo abacabangela ukuthi khona angabancedisa uhlupho lolu ababhekane lalo. Pho ke mina vele into yama-structures yona ngwayo vele hayi kimi nje hayi vele kayitsho lutho nxa abantu besazi ibanhle ngesikhathi izinto zizinzile. Nxa izinto zizinzile ngoba abantu abaningi babevele bengakhangeli izinto zonke lezi, kodwa kathesi ngobunzima obukhona elizweni abantu bacabangela ukuthi khona bangakhupha lo uhulumende okhona funa izinto zabo zibe nganeno baqala ukuphila impilo engcono. So indaba yama-structures ayisiyo ndaba ebalulekileyo kakhulukazi phambili nakwabantu. Yiwo umbono wami lo, yikho okwenzayo futhi okwenza ukuthi khona abantu bayivote balivotele leli bandla loba lingelazo ingatsha lezo ama-structures lawo.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuba ilizwe liphakathi kokwakha amadamu alitshumi lambili. Amanye awo azalethela uzulu inguquko efana lokuthelelezela, ukugola inhlanzi lamandla kagetsi. Amadamu la abalisa elegwayi Changane Dam lamanye abikwa ezakhiwa ngamankampani awamaChina. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eMatabeleland Human Rights Institute ithi lanxa kuyinto enhle udubo ukuthi abazasuswa endaweni okwakhiwa khona amadamu la abatshelwa ukuthi bazancediswa njani, njalo uhulumende kaphumele egcikeni ukuthi abeChina laba abakha amadamu la bazaphiwani ngemva kokuwakha, okungenza ilizwe licine lisezandleni zamaChina. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso le umnumzana Khumbulani Maphosa.
Ukuthi lakhiwa ngubani kaqakathekanga ngoba kumele kuthathwe bona laba abaleskill le-expertise yokwakha. So ukuthi kwakhiwa ngamaChina kasibi lakho nje ekhona, asilandaba lakho. Kodwa silendaba lakho ikuthi kaku-disclose ukuthi amaChina la azatholani. Ngoba noma idamu leli ngabe lakhiwa ngama-Australians, noma lakhiwa ngama-British, noma lakhiwa ngama-German, noma lakhiwa ngama-Russia, noma lakhiwa ngama-Americans, noma lakhiwa ngama-South Africa, noma lakhiwa ngamaZimbabwe besiza buza umbuzo ofana nayo umalakha yeni dili lithini utholani umbuzo lokho ngumbuzo ngoba umbuzo kawulani lokuthi owakhiwa owakhayo yingubani ovela ngapi umbuzo uthi disclose the deal faka izinto egcekeni sibe kwazi ukuthi nxa esenza lokho efaka imali yakhe engaka yena uzathola laphana okungaka ngesikhathi esingaka ukuze simonithe ngoba the other thing omele bakuhulumende bayifunde ukuthi le into yenzelwa thina abantu njengoba isenzelwa thina kumele sibe yazi kube segcekeni kube into esiyibonayo efakwe yabamgceke
manje mnumzana Maphosa uthi uZulu enzeni ngodaba lolo ukuze laye abe lesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalungiswa ngendlela efaneleyo
engingakutsho mvaleli sabalaleli ukuthi balaleli sakhetha abameli beParliament abantu esabakhethayo sathi kabayesimela eParliament umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisoko kusichayisa ama slogan nxa bebuya emhlanganweni umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisoko kusikolisa indumba izinkwa izicathulo lani lani lezigqoko zamabhele umsebenzi wabantu esabakhethayo ukuthi baye lokho kuthiwa baye holder i government accountable baye holder executive accountable umongameli labo minister bakhe lezisebenzi zikahulumeni ngaleso sizathu asibathumelele ama message asibafonele no MP bethu ngabe buya emhlanganweni ngasihlangana labo emachurch ethu sihlangana labo emthathweni sihlangana labo ezimfeni sihlangana labo emagross emabhawa kumbe ngapha ema sports tournaments these days le campaign ngokwenza ama sports tournaments asibabuzeni ukuthi MP dilivani elenziwe labantu abakha madam lawo MP akuhambi esibuzela ukuthi sibe kwazi deal li disclose lifakwe egcekeni sibe kwazi ukuthi laba abasincedisa amadamu bafake imali yabo engaka bona batholana okungakanani yiwumsebenzi wethu zakhamizi yiwumsebenzi wethu balaleli yiwumsebenzi wethu bantu bakithi eZimbabwe sinyekela khonoki kusasa yethu iyathengiswa ithengiselwa abanye abantwana abantwana bethu bazosala bengelalize abantwana bethu bazosala bengelamnotho abantwana bethu bazosala bengelalutho ngoba sokuthethe kwaphiwa abantwana bamaChina labantwana bakwezinye izizwe thina sizaphinsisa bayizigqili abantwana bethu bazala izigqili zezinye izizwe abantwana bethu bazakolonizewa futhi ngezinye izizwe ngokuthanda ukuthi thina sesiloke simofuza kulokuthi sibuze abantu esibameleyo basibuzele uhulumende kube khona iaccountability netransparency esegcekeni ngiyabonga libe lesuku oluhle likwenze lokho sibone ukuthi siyaphuma kuzaphuma into engcono eyakhilizwe lethu leZimbabwe silithanda kangaka
umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eMathebeleland Human Rights Institute ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi uyasikela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye ozamela ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu kuza ngemva kokuba ababe inkokheli yabasakhulayo kubandla leZANU-PF bekhokhelwa ngumnumzana Godfrey Senengamu besungule elabo ibandla besithi ngoba uMnangagwa usesalela esikhundleni yena wayevumile ukuthi uzasuka kuhlandla lombuso elesibili achiyele uJiwenga. UJiwenga uphume emsakazweni weZBC ngempelasonto esithi usekela uMnangagwa ukuthi amele leli bandla kukhetho oluzayo. Ngesizwe amazwi kaJiwenga.
Isunga lichivake nyika yedu tichitungamirirwa navaMnangagwa. Ndova tichaenda navo zakare pasaru dzerikuya gore rinouya. Hakuna mumwe anenge aripo kunze kwavo. Tiritose.
Umnumzana Constantino Chiwenga ngumsekeli kamongameli welizwe. Ube khuluma emsakazweni weZBC.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC.
Kwa manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leThe Standard lilodaba lokuthi ngemva kweminyaka emine kwabotshwa isotsha lisetheswa umlando wokuphostela umongameli Emmerson Mnangagwa uGulunede enkundleni yeWhite City kobulawayo. Kuvele ukuba leli sotsha lalingekho elizweni liseIndia mhla kusenzakala lezo sehlakalo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obengumphathi ntambo wesabelo seHarare umnumzana Oliver Jidawu obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa emathuneni eHeroes Acre namuhla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani ma Zimbabweans amahle lonke basakazi baka Studio 7 yalibingelela. Ngithanda ukuthi ke ngiphawule ama mistakes ayenziwa ngobaba uJoshua Nkomo. Namhlanje aqhamba eyodwa wayengumhlonitshwa sibi lami ngiyamhlonipha kakhulu, kodwa kumele sikuvume ukuthi kwaba lama mistakes ayenzayo. Ulama strengths akhe zabe ngifaka ngerecorder ngerecorder limbalele ku Studio 7 ifaka abantu bazwe. Point number 1, into yakuqala qala njengoba umgawe ngusekretari wakhe kwakumele ukuthi baba uNkomo abe lendlela yokumhlola ukuthi kaxhalanga yini. Yiphoint yakuqala. Kulama rumors ukuthi bakhona ababe khona inhloli zakhe ubaba uNkomo njengoba izigqa yayilibutho elikhulu ababemtshela ukuthi hayi umgawe seqalisa ukuxhwala khonapho ebhazuka esuka ukuba ngusekretari wakhe kwakumele akunanzelele. Okwanamhla ke sizama khonapho, yiphoint yakuqala engiyikho yona lethi kwakumele akunanzelele khonokho, ngoba sizakhayela iphoint yesithu ukuthi kwaletha difference enjani ukuthi balwe lamakhiwa bengama-different forces abanye be-operative eMozambique abanye beseZambia. Kungani bangazange bahlangane from the word go? Onxa bahlangana from the word go kwaba lama-disadvantages anjani? Umgabe azange asi-affecte yini ku-agreement yona leyo? Thank you very much.
Sibonaneni ekusini bantu Studio 7 ngivuka njani nonke nabonke abalaleleyo. Ngiqala ubuzelo etsholoji ward 7 azisilohlupho lapha thina sicela udlise umyalezo lo kwabakwa econet. Silohlupho lwe-network lapha, i-network iba khona ekuseni ngabo ma-9 5 o'clock uyabaleka. Sicela ke nisize baka econet bantu lisincedisenini lapha ku-ward 7 kune-booster lencane le lapha yesephumula mission. Sicela lisincedise ngakho, hayi lamhlanje asikhuluma into eziningi, sikhuluma ngakho kona lokho kuphela nje abakwa econet besincede bantu nge-network. Econet lisincedeni nge-network yasihlupha abantu la semini kwenzeki into kayikho. Please cela lisincedise bantu, uyibooster yenu mbe yena engasebenziyo kuhamba njani, cela lisincedise.
Yes, Studio 7 linjani? Hayi siyamuzwa kulo baba lo uthi uNdebele lo wensuza lo baba lo fawo lo uthi uNdebele lo. Hayi ngihlala ngimuzwa ezikhathi eziningi, ngihlale epost ama audio akala gxeki MRP. Hey MRP kaye bambana lo chamisa skipiza izana ubonani iphathe ngaphuphuma ngevote nalana wona baba mokanye umntala mawungakona vota uNdebele umntala mawunga njalo ke ukuqoqa abantu bakomthwakazi ukuthi beyibambana nabantu beHarare le kwayihlula lokho kwayihlula kudlala lokho. Yikho sifuna ukuzimela si MRP. Wena mafuna ukuyabamba labantu beHarare hamba wethi abantu bakithi nasifuna ukuzimela wona lokho dosela abantu bakithi eHarare kona inti iHarare inti yabo yasabantu bakithi ayihlulayo vele chamsa wakho lokho yafana nalokho iMpumalanga nje uMpumalanga lokho kuyafanana wakho ibona ngapha iphathi labo vice president abayi 2 wena 3 abo nje ngamatopi lawo chamsa wakho lokho yafana nalokho ora democracy lapha.
Yes, nibonani mafowethu, nibonani ninjani nonke. Sacela nje ukudlulisa nje lokho okuncane kakhulukazi lapho bathi abantu abahambe ocheka ama-voters roll ukuthi amagama abakhona yini abantu bebhalisele ukuvota. Hayi mina njengami nje kwelami side kuyafana bakithi, ngoba noma uvotile awuvotanga kuyafana. Qembe elibusayo lingahlulwa leyalele embusweni, so asikho isidingo sokuthi abantu bethupheleko bethu bavota bayenzani. Ababone bona ukuthi lona iqembu elibusayo alibone lona bazoxabana bona ma ukuthi sebefana bexabane, ngoba kuyafana noma bengadliwa but bona badliwanga ngenxa yokuthi bona ilizwe lamasosha. So kuyafana abayenza bakubonanga abantu bayahlupheka. So ayikho into esingayenza, sivotelane ngoba kuyafana abantu babuze babuyinile noma bewangenanga bahlezi bona ngokuthi sothi njengamanje sebekhulumini ukuthi vele bona ilizwe ngeliphathwa omunye umuntu. So kuyafana ngelana abantu benkosi behle.
salibonani ku studio 7 hayi siyajabula inews kusinika inews inews siyajabula ngenews ukusipha izindaba ezenzakala ngasekhaya mina igama ngingosi namandla ngokuhlela ngise South Africa ngisuke eZimbabwe efilapho emfilabuso insiza hayi uyaniphambili sipha izindaba zasekhaya uyambona umnangagwa hayi uyalwisa ukubulala abantu be-citizen coalition manje umbuso wakhe lo awuqondanga umbuso kamnangagwa lo wawenzayo aphume esikhundleni ekhulile kuyongela amajaha lake zame sibone
sanibonani studio 7 sanibonani studio 7 konke kulungile noma nje izinto zijekile konke kulungile impilo njengoba vele impilo sesiyiphila i-survival of the fittest eZimbabwe yimi uLouis Guduza into engiyibhekileyo nje ukuthi kulokuhlupheka okukhulu okungenile ekhaya yebo ye abantu bayaphila kodwa umuntu usephila ngempilo yakhe nawo nke ngakhangela le ndlela okukhulunywa ngakhona namalokuze nale into zokubhadala imali zokuthi abantwana bayabhala lokhu lalokhu kuyadanisa kakhulu lokhwana okusekhaya okusekhaya akusaqondakali ukuthi siya ngaphi even ngesikhathi sempi akuzanga kwaba njalo kwaba lezikolo ezivalwayo kodwa some of the things were functioning ezinye izikolo zazifunctiona abanye abantu bethatha abantwana babebasekobulawayo abanye kwezinye indawo kodwa izikolo ezinye kwaku-right but eZimbabwe akulampi impi ekhona ayo kuyavota abantu balungiselela ukuyavota and amafemu avaliwe ngingathi mina amafemu asekhona ma kutwala kule femu ungadinga umsebenzi emotshari uyawuthola ma ngikhalkuleta ngama-statistics ama-motshari sokuthi abamotshari okuthiwa thina singabakuncube abanye kuthiwa ngosibanda abanye ngomdawini abanye ngobanibani uningi okungamamotshari and just look at what is happening aba-fly by night motshari zasegcwele khona lapha e-South Africa ingaze Botswana ngoba amanye ama-countries awavumeli into ezifana nalezi ezenzakalayo so into eyikhangeleyo ukuthi ke hayi ilizwe selibole ukubolo kokugcina ngoba manje lapha sokwe ukuthi imali zithathelwa abantu abahluphekayo all right bacomrade
naye salibonani baka studio 7 khuluma no-Peter Ngwenya e-Plumtree emalopha eGwembuzi village kufuna isimanga lapha engisibonayo nje esiyenzwa ngezekhi izekhi ngihambile mina bengihlala e-South Africa ngisebenza ngagcina ukuvota nge-1980 kwale uphelimpi so angisengikaze ngivote maye sengivizwa sengihlala la ekhaya abantu angibhalisanga ngifuna ukubhalisa bathi ngiye e-Plumtree ngigade ngithathe imali zami ngiyobhalisa e-Plumtree mina sema-reserve emaphandle so ngigadele umuntu ukuthi ngifake umuntu emsebenzini kumbe ngifake umnangagwa emsebenzini kumbe ngifaka noma mbani iniphathi kodwa kunabantu abathatha izithupha abantwana abathatha izithupha manje bebethathisa abantu izithupha la bantu bavota kanjani kungabhaliswa kushekwa nje amagama abantu ababhalise kudala so umbuzo wami lo ukuthi ngiyabuza ukuthi siyayithatha kuphi imali yokuthi sigade imabhasi namateksi namakhumpi e-Plumtree siyobhalisa ivoti e-Plumtree abayicabangekayo ngicabanga nje yazi ungazathi bangayilingayifaka ku-agenda and then sizwe abantu abamapolitiki ukuthi bayithatha njani le ndaba ngiyabonga amen
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ongumongameli welizwe lemelika umnumzana Donald Trump ubikwa edonselana amandla lowayengumsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ababili laba sebephuma emgceke ukuthi sebeyingwelenja lokhu kwenzakala idale le-Senate liphakathi kokucubungula ukuba uTrump wayelesandla na emvukeleni owenzakala nyakenye lapho abalandeli bakhe abangena khona ngamandla esigodlweni se-The House kusenziwa umcimbi wokuvuma ukuthi uBiden wayenqobile kukhetho ikomiti yecubungula lolu daba ikhangelelwe ukuqhubeka ngomsebenzi wayo ngenyanga kampandula sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
ngibona sibili mina ngathi basendimeni sibili elungileyo kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani ngoba nowenzani wakwenza njani wakwenza nini wakwenzelani khona kungathi kuyahlubeka kuyahlubeka kuyakhanya okwakhathesi ngendlela akade bekubeka ngayo ngestage izigaba ngezigaba hayi kuyakhanya ukuthi kuyambeka egcekeni sibili uhulumende umongameli lo owayekhona uDonald Trump ukuthi khona wakutshotshozela lokho sasikwazi kodwa ke okwazi kwakhona sasingakwazi njengalokhu esesikwazi khathesi ngemva kweqembu leli okuthiwa yikhomishi indlela ekuletha ngayo lefaka ngayo abafakazi laba abanye abakhona babekhona sibili hayi kuyaphuma sibili kube secekeni yokuthi nje yena ngumuntu wenhlanhla yokuthi angazi ukuthi inhlanhla yakhe ngenjani kodwa ke eqinisweni sibili hayi kuyamfaka umthetho uyamgoqela sibili umbophe nje umfake laphana angene ejele ngendlela akujojozela ngayo lokho kuyinto ngikho kubona kwamayona le into yona le
sizwa kuthiwa bayaqhubekela phambili ngolwesine besithetha leli cala njalo bekhangelisisa ukubana umnumzana Trump wadlala ndima bani ubona kungaphumani ekucubunguleni lolu daba
ngasikhangela beqhubeka besiya phambili hayi sekusegcekeni ukuthi lapha yena ngokwakhe yena uDonald Trump sekumhluba sibili kuyamhluba amandla akhe lana ukuklamasa kwakhe lokuyana kuyamhluba ngoba okukhona ukuthi laba balandeli bakhe bayilaba labantu abathi sizavimba indlebe singaze salalela singaze sabona ukuthi kwenzakalani kodwa ke angithi ilihlo kalincitshwa le ndlebe kayincitshwa bayakhangela kwanaphana babeke bekhangela ngasese bekhangela ngoba angitho into lokubala kungarekhoda laphana kuyaziphinda kuziphinde kubuyele emuva kusiya phana bayakhangela khona laphana bamangale abanye bakhona sebemangale ukuthi utsho ukuthi uhulumeni umongameli wayefuna ukwenza into enjalo le yokuthi aguqule umbuso ngendlela enjalo ngoba lapha e-America akushayelanga ukuthi akukaze kwenzakale ukuthi upresident afune ukwalela esikhundleni ngendlela yona leyanenjiyana yiko-ke kuyaphuma nxa kuphuma-ke laphana kuyamhluba amandla akhe lana ngibona ngathi awasela mandla amakhulu kakhulu uyafuna sibili ukubuyela laphana uyafuna uyatshotshozela uyabilayila kakhulu ukuthi abuyele laphana angithi yena ngumuntu okukhuluma eceleni funa ukubuyela laphana ekukhulumela eceleni azama ukudiliza konke lokhu esesikubonile ngaye yikho-ke asazi ukuthi abalandeli bakhe bazathini kumbe baqhubeka belokhu bemsekela kumbe bazakhithika kodwa kabaningi sebekhanya sebekhithika ikakhulu laba abafundileyo ababalileyo ababonayo labalandela izinto ngizabona-ke khonapho ukuthi kuzawela ngaphi indukulo xaxaba
umnumzana Rafael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika. Kati asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imali yegolide ethiwa yimosi oyathunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Ingcwethi zithi ukunqoba kukhetho lwama-by-elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuzakwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.